Endabeni zethu lamhlanje abantu beZimbabwe bahlangana lezihlobo labangani ngosuku lweKhisimusi. Isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa senzela abantwana idili leKhisimusi. Umnumzana Dumiso Dabengwa uthi wayala ukuthi abe ngomunye wabasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa wethekelela iziboshwa ngosuku lweKhisimusi. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngosuku lweKhisimusi. Thumelani imilayezeleni ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 la ku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.